vele ikhisimusi yale nyaka vele ithiyane lamanye amakhisimusi ngoba vele siyakwazi ukuthi ikhisimusi le siyabe siyidlala nje silandelana nokudinga amafutha ezimoto sikuma-queue njalo ezindlini kungasenamagesi ngoba uhulumende usethulekile ukulungisa lelo daba njalo uhulumende nje kazihluphi nokuthi alungisele uZulu ukuthi lalo like liphumule ngempela ile ekhisimusi amagesi kanye namafutha ezimoto ekhona. Yena ubhizi emamatheka ngokudidizela ukugijimisana lento ezingelangqondo ezokufana nokushintsha imithetho kanye nokupha imigwaqo amabizo akhe kodwa engalungisi into eziqakathekileyo kuZulu. Into eziselakala ezibhedlela kula mithi ukudla kuyahlupha umphupha akula kuyadula ize zakhona imali yakhona akulo uhulumende kalihluphi nje vele ngalani lakho. Le into vele esitshengisa ukuthi ikhisimusi yalo nyaka vele asinayo ikhisimusi kuyaphonga ukusala izizekele ukuthi sinekhisimusi kodwa singenayo njalo kungena kucelebrate sizakwenza.
Umnyaka lo sesiphuma kuwo nje nxa ungamchaza ungathi ubungumnyaka onjani?
Lo kade kungumnyaka osingathi owesi kuyo yonke iminyaka esake saba kiyo ngoba ukuphila nje ukuba yiZimbabweni kathesi kade kuyistruggle njalo kade kuyikutshengisa ukuthi vele uyake nxa uyindoda uyindoda emadodeni ukuthi ikwanise ukuphila kuleli lizwe ngoba into zonke vele zibuhlungu into zonke ziyabheda imali yakhona ayitholakali konke vele kunzima kulamagesi akulamanzi akulani everything nje vele akulani ngaphandle kokuthi kulamapholisa aphonge kuba kwazi nokuchaya abantu emgwaqweni. So umnyaka lo vele ube yi-worst nightmare ukuthi uZulu wonke lapha khona ngaba emaphandleni ngaba nasemadolobheni uyaregreta imove esayenzayo ngo-2017 eyokumacha nje incedisa amasetha ukuthi akhiphe umgabe esikhundleni ngoba yi-worst mistake esayenzayo yena leyo ukuthi siyayiregreta umnyaka wonke lowo ka-2019.
Ngezinye indlela njengoba kungela mafutha ezimota ukudla kubikwa sokukhona okunye okusile layo ubona abantu besenelisa yini ukusuka emadolobheni besethekelela izimuli emaphandleni njengokuvama ukwenzakala?
Hayi ngitsho lonyaka kuvele hayi kuyabe kungena abantu abambalwa abangaphumelela ukuhamba emaphandleni kanye nokuya emakhaya ukuthi bayekholisa labo iholidini ngoba izinto zakhona vele ziyabhetha. Khathesi singakhanyela izikolo sezikhwezile lawo ama-fees for January so ukuthi umuntu ayenelise ukuthola imali yokuthi agade ibhasi ahambe ekhaya aphendike azekhokhana lezi mali ezifunakala ezama-school fees vele kuyabe kunzima. Abaningi bakhona nje bazihlalela khona eHarare bemelele ukuzwa ukuthi baqalise impilo come January. So iholiday yathi siye vele hayi ithiyene lama-holiday wonke esake saba nawo lapha elizweni lasezimbabwe.